umphathintambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwaba yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe-Presidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi sababhalele ukuthi bakukhangele and when the service on sesihlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFula Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakulu bakulu khonani ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni ayisoze isincede. Kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala zidlela amabele.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda ukhansila ka ward 17 eMabale.
Abantu bedlelwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu seziziningi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi lempila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelweni ezehlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila kaward 3 ekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini, abantu bazaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawa lezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
Unkosikazi Nyoni uthi indlovu lezo seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo e-Center for Natural Resources Governance othi bona kabavumelane lalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulala le tourism eZimbabwe, njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions. Awuvuki nje uthi sengibulala.
Ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe, imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe i-CITES kazivumelani lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko edalele iParliamente leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.